Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenze.
Izifundi zemakolejini sezisole kakhulu amakoleji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 106.2 million. Ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi phose ezingamashumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lo-coronavirus olutsha oluhlasele i-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ukukhokela inhlelo zezifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane eYunivesithi yeWitwatersrand eJohannesburg, uSkwiqa Mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuntu weOxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge eIndia ngeviki ephelileyo awulamandla phezu kohlobo lwecoronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso songamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y V2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
uhulumende uthi impumela lolucwaningo iphume evele sethengile umuthi weOxford AstraZeneca vaccine. Lolu hlupho seludale ukuthi uhulumende amise uhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangelelwe ukuthi kuqale kungesuku zatshwala. Sokube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo akufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempilakahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us what do we do with AstraZeneca and how quickly can we...
Sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani ngesigidi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
UMnumzana Madu uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okudlulisa amalawulo nokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempilakahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekuliseni igciwane le-501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani yeJohnson and Johnson iJ&J A26 ilamandla okulisa igciwani le-501Y.V2 elitholakala kwele South Africa
from the A26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukelwe ngendlela ezijineyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuchiwa phandle nxa sokuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka ukutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa kohlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa kabanye babalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizwe ngubani leyo vaccine? Mina I don't remember ngi-applyile i-vaccine. Ifikele abantu ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizobe ngi-sanitizer ngizifakele imaski yami ukuthi bona bathini ngumavaccine angeni ndawo azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami siyasivuma ukuthi ngifake ivaccine.
Kusenjalo ingcithi zixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evungulukayo okuzaqhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi iCouncil yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izakhamizi zakoBulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhle lonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Sibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi wafuna i-600 thina lokho esiwagcine midi February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kulusizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi bantu kuleso sibanga kodwa labasitsheli okusatshayo ukuthi usifo kuyini ngoba lonyaka izulu linile. Besikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo baza kubona ukuthi abazali bababekezelela ngesikhathi kungalamanzi kanti esikabasinika manzi.
UKhansila wePhumula unkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo we-Future Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Kanti sesikukhangelele njengeBulawayo City Council sikuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe-144 hours oluqale namhlanje. Kusupho yikuthi abantu ngaba kususise ngoba ngemva kwalezi nsuku besikwanisa ukuthi abantu baqeda ezivili kumbe kube i-10 days bengilamanzi. So yikho ke kuluhlupho olukhulu, kodwa kasesi nendlela yokuthi amaphampsi ethu lawo asincedisa ukuphapha amanzi aseqalisile ukusebenza eflosesi. So kasesi sesiphumba amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithesta amaphampsi ethu ukuthi wonke abalokuthi siwanike ama-144 kube sokusithi kusiyafika mhlaka 15 sebesesiku-72 kusiyaphela inyanga ka-February sebesesiku-48 hours. Kuqalisa uMashi sikhangelele ukuthi atleast sebesesithola 24 hours.
UBulawayo ubhekane lodubo lokugavunelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke, kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolishini sezisole kakhulu amakolishi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kwele Zimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kwezikondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zigcine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo, zisebenzisa indlela zakulezi nsuku ezigoqela ukufunda ebulenjini be-internet. Kodwa amakolishi amaningi kawasenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle, kuthi leko yaqhubeka ephezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafaza Jigandiwa, isifundi sekolishini ye-Christian College of Southern Africa, COSA, uthe bathwele nzima ezifundweni zekulenjini ngoba nendleko yokuthenga amagagasi edatha layo ibiza.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenze. Sesikhanyela futhi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So ke sicele ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union, Zinaso, umnumzana Tapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right to learning in the name of
loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet. Akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Incitshi kwezomnotho umnumzana Ngqobisi Damlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisise udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant, as we all know, and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families, if there's any way.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
The ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli ezinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule, kodwa umsekeli kamholi we-University of Zimbabwe Paul Mafumo utshele iphephandaba le-Standard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ebulenjini be-intanethi sekuncede kakhulu izifundi, esithi nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye nabamanye amakolishi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umanji eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla le-MDC Alliance, uJohana Mamombe loCecilia Chimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe esitokisini kumbe khona kuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifine. Omunye obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Ukagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wephalamenti eGoromonzi ukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babevele beyizigelekele. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende owezanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezilwisayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umunye uRobert Mugabe ngaphambi kokhetho luka-2023.
Yena ukagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama uKagonye wayevele emele iconstituency lapho engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli be-MDC ethatha amapulazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yephalamenti ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yephalamenti wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane le-coronavirus elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eleTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyaka nye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwele Melika ezohlangothilwe US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwele Bhilithani uthelelana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwele Melika ukwedlula uhlobo lwanyakenye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weleTanzania ezwekazi le-Afrika libikwa liqansa lanxa inani laba banjwa yi-COVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokhu sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. Ikhomishini ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga eze-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo ngohulumende kubiza amadola emelika angamashumi ayisithupha lanhlanu, i-$65. Kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola emelika angamashumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga eze-COVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu beze begcine besiyathenga ama-certificate yokuthi lapho kumele kuye ethathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65 wena le umuntu omuntu ekuchiphisela nge-$30 isibhethi uhambe umuntu inochiphileyo. Why vele igovernment ingayehlisi or vele ama-certificate la ukuthi umuntu eteste ethathe for free.
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati lezo zotshenzi bahlolwe igcikwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa imali e-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuyabe kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Asikatshelwa thina ukuthi why idula kangaka.
Ama-laboratories abika isipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igcikwane le-COVID-19 agoqela i-Closad Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa i-COVID-19 hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
Now these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha kithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanjiwe ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokhu nje laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpilakahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuyela lapho uzahlala khona uzabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli sekhomishini ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhu besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikhomithi le ithole amabhokisi angamashumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi atshontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission is recovered PPEs with
Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lambili lengxenye United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe inhlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-Inspector Beth Nkonqube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama-Republicans edalele Senate kwelemelika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokutshotshozela udlakela. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Italy le Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa kwangumongameli uMnumzana Donald Trump okuthiwa wathothozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress lasi kuzibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Italy leli lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebiwa ngowamnqobayo uMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edale le-Senate bazaqala ukukhuluma edale leli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba soze bavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abalengqondo ezithiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kabakubona ukuthi uTrump uphambanise ngani and kusho ukuthi vele bona mhlobo wenhlanganiso yabo umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana njengoba nje sibona befikele omunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America waye wayimpitshwa kabili kodwa impumela yangkhona yokuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazaba bathathu kumbe babe bane. Eyinye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment leyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla ku-politics esile esimnika ukuthi angaba ngu-president kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikubona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxa belokhu bemesaba bemqhuqa uzaphuma nje kungela lutho kungela mpumela.
UMnumzana Busani Mbuso Mdini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama-Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Kubonakala ama-lawyers ka-Trump lama-Republican wona azozama ukuthi bethi khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engasengu president lokhu ukuthi abemimpeache soku-unconstitutional. Kodwa ngibona ngani le asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho bathi akulaqiniso lokho abawukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azozama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazozama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sizisaba khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacker.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye abake bathoniswa kudale leli nguMnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 loMnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengala macala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiph Stube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani besikhangele inhlobo zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu iJackson ye-coronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoluqhamuke kulelo lizwe. Selugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.